Iqembu lenkezi platinum liqhubekela phambili ngokunqoba njengoba namhla lithayele ichapungu nge-1 kanye emdlalweni obusenkundleni ye-Ascot. Ohlohlele iqembu lenkezi ngu-Walter Mkanga njalo limpumela itsho ukuba leli qembu selilemi kuyomelwa ngamashumi amathathu lanhlanu ngemva kwemidlalo eliyishumi lantathu. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-Cape United linqobe le-ZBC Kariba nge-3 kanye emdlalweni obusenkundleni ye-National Sports Stadium njalo lihlohlelwe ngu-John Juwawo olithayele kabili emambuleni kanye lo-Denver Mkamba. Limpumela itshe iqembu le-Cape United selilemi kuyomelwe ngamashumi amabili lisendaweni yesithupha. Iqembu lesikeni linqobe leBulawayo Chiefs nge-2 kanye enkundleni eluveve njalo selihleli endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo lemiklomelo ngamashumi amabili lane okulinani liphethwe liqembu le-RRCT elitshayele eShapane Mine nge-2-1 enkundleni yeRuvaro. Ekhuluma lentathe izindaba zemidlalo umqeqeshi weqembu le-Chicken Inn uJoey Antipas utshayele ihlombe abafana bakhe ngokunqoba bakwenze iqembu leBulawayo Chiefs.
Good result for us. Coming from two draws.
Ube ungumdlalo omuhle kakhulu, sikhangele kakhulu ukuthi sinqobile ngemva kokuba sibe ngothiki lobhanqa imidlalo emibili edlulileyo. Njalo sidlale kuhle kuhlandla lokuqala, senelisa ukuthi sihlohle amagoli ethu amabili ayenze sanqoba namhlanje.
Umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs uGutlie Chibuka yena uthi abafana bakhe bakhulelwe ngoba bebatsha kusigaba sePremier Soccer League.
I think this is the game for you to see that experience game.
Okwenze umehluko namhlanje ayisikuthi yikuqeqesha kwethu kumbe yikwini, kodwa sizananzelela ukuthi iqembu kade sidlala lalo abadlali bangikhona sebelesikhathi bedlala kubanga laphezulu, kukanti thina sibe singalabantu abatsha. Yikho kube ngumehluko ngoba bona amathuba abawatholileyo benelisike ukuwasebenza, ikanti kithi awuhambanga kuhle.
Imidlalo yeviki letshumi lantathu iqhubekela phambili kusasa ngolwesine njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu le-Rentals lizemukela ele-Triangle enkundleni ye-National Sports Stadium ngehola lakuqala emini, kuthi iqembu le-Hada lizadlala lele-Mutare City ngase-National Sports Stadium ngehola lesithathu emini. Iqembu le-Bulawayo City lizadibana lele-Highlanders ngase-Bumper Fields. Iqembu le-Black Rhinos lizadlala lele-Dynamos ngase-Rufaro, kuthi iqembu le-FC Platinum lizadlala lele-Nikrut ngase-Mandava. Ngimele-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanjini.